ama prepaid meters lawo esasiwathengiswe kudala lokhu efilele endaweni eziningi kakhulu. Ziningi izakhamizi zakobulawayo ezikhombile naye ukuthi hhayi zona zifisa ukuthi ngendlela ezicabanga ukuthi zicilibezelwa ngayo ngozetha ngamaphizi zifisa ngayo kuthiwa kade sizo ama-prepaid meters akho kodwa lakathesi lokhu kungantiwa kuyahlupha sikwazi ukuhamba njani kumbe kakwananga yini kodwa sikubonayo ukuthi uvesa wathi ekhuluma ngama-prepaid meters wayengazilungiselelanga ukuthi ephangise ukwenza into le masinyane.
Yiziphi indawo ezilama-prepaid meters lawa njalo yiziphi ezingelawo?
Endaweni eziningi edrobheni kobulawayo khonapha zikhona lasemalokitshini emagwegwe kubomagogwe north ngale ama-prepaid meters akhona kodwa nyakwasi kubomatamhlophe ngale kulezi ndawo eziningi ezinye kubosizinda kwendawo eziningi ezinyekho. Olunye uhlupho olukhona ngento yama-prepaid meters ukuthi bengafaka namuhla bayakufakela ngo-3 o'clock bekufakele vele njani amagetsi angakwaniyo ukuthi echovila ngalonke nxa ugijima ukuthi uyathenga bese sidayi nxa ulesikhwebu sibhadala hafu isikhwebu sisala njani ukuze sikwanise ukuthi sikuthengisele okuyinto eyayalwa nguministri ukuthi hhayi abantu kabayele payment plan ukwenza ukuthi kulungiswe kodwa bona bakosungahamba khona ngale kathesi bayakutshe ukuthi hhayi bhadala hafu.
Kodwa bona labo abalawa ama-prepaid meters bawathakazelela na?
Abaningi bayawathakazelela nxa yokuthi kathesi akusela bugilimbani lobuyana bezesi ukuthi baya besiphikela befake imali zabo. Kathesi uthenga amagetsi akho usebenzise khonoko olakuwuphela. Uhlupho nje lalo lokuthi izesa ayizange idecentralize ukuthengiswa kwamagetsi lawo. So uwathenga izesa kuphela khonapho. Ungathola sesokuvaliwe hayi usukhawulisa uyathenga ngelanga elilandelayo. Nxa uyi-holidays uyathenga kungahlela khonapho. Yilo uhlupho lwangikhona lelo kuphela abalalo. Otherwise hayi akusela ubutsotsi lobuyana kade sibubona izesa.